ngendlela engisekelwa ngayo ngabantu lokwaziwa ngabantu emganweni nimi ngileqiniso lokubana izakhamizi zizangisekela ngiphuthe lemphumela emihle ngoba angikho kwezombangazwe ngisebenza kuhle lezakhamizi imisebenzi yami ziyayazi izakhamizi zemganweni ziyazi njalo ukuthi khona ngimi ngapi ngalokho engujongileyo isithembiso sami siphutsha sibambe umphetho weqiniso
sesike sabona uDlakela kutshaywa abasekeli bebandla le-TCC kwaze kwafa omunye ekhwekhwe wena ukahlangani lalo yini uDlakela kumbe ukwethuselwa
hathi mina ngingahlukuluzi ngoba ngiphila lezakhamizi zemganu nezingaziyo abombangazwe benze yabo indima mina njengomuntu ozimeleyo ngizimele ngimi ngeyami indima ngikhulumisana lezakhamizi ziyakuthakazelela engutsho kizo lomkhankaso wami ziyawuthakazelela angilakho ukuhlukuluzwa esengike ngahlangana lakho ngaphandle kokuthi nje vele akulamuntu emhlabeni ohambe engakhubeki kufanele ukhubeke uvuka njengendoda ngimi phambi kweqiniso lokuthi ukuhlukuluzwa ngikahlangane lakho kodwa ukukhuluma lokhu lalokhiyana kuyakhulunywa sikutshaya indiva njengamadoda njalo njengabakhankasayo asimene eqinisweni izenzo zakho ziyakukhulula kumbe izenzo zakho phakathi kwabantu le nkulumo yakho lokuba nguwe kwakho kufanele ukwazi ukwenzayo phakathi kwabantu ukuze bangakwethuseli kumbe bakohlukuluze njengendoda eleqiniso indoda emiphambi kwabantu ithungamela abantu kwesikhathi eside ilezenzo ezaziwa ngabantu phakathi kwesigaba angahlangani nokuhlukuluza abahlukuluza nayo bayakwazi ukuthi umbango wabo ungaphi.